Iningi likhala ngokudula kwendleko zemali yokugada, ukuchisa kwelanga, ukusilela kwencwadi zokuhambisa ezama-passport kanye lomumo nje oselizweni kakhulu kwezomnotho. Omunye wabo unkosikazi Sihle Nxumalo osebenzela eGoli kwele South Africa.
Kunzima impela ekhaya, sihlupheka siseGoli, sizehlupheka kithi. EGoli you can't even say ithi nye kwenza ukuthi nza kuthola. Kodwa lapha kithi besikuthola, manje sisatholi next. Sokufana nje eGoli siyahlupheka sihleli kanzima. Kumele sibe namapassport awukuthi senza mani amalokhu njena amapermit. Nasi sehlulwa ngamapassport la. Iliphi ilizwe elingasinika amapassport akwelinye ilizwe?
Osakhulayo osebenzela kwele South Africa umnumzana Themba Nyathi uthi imali zokugada zidula kakhulu nxa ungela maphepha ngoba kumele bebhadalele ukuchaphiswa bengela amapassport lamapermit phezu kweyokugada.
Eish, into zalapha ekhaya ezinzima. Ma ungabheka i-transport from eGoli iyabiza phela ma kungu-December kunje. Ma uzofika la ekhaya izinto zikhuphukile, into nje yonke yayimanga nje kahle. Abantu nje abakutholi nje ukuthokoza ngu-December, amakhisimusi hayi injabulo ayikho. Ukudura kwezinto, transport, hayi into nje esiyibona nje ithwalisa abantu nzima.
Unkosikazi Siphephile Ndlovu osebenzela eGoli laye uthi ukudula kwezinto kudlulisile kwele Zimbabwe ukwedlula iminyaka yonke.
Isimo selizwe lakithi besisibi kakhulu kule holiday ngoba ayikho nje into okuthiwa iyathengeka ezitolo. Zonke izinto ezitolo comparing to ngapha eSouth Africa, ama prices akhona a times 2, amanye times 3. Okuchaza ukuthi isimo sibi kakhulu elizweni leZimbabwe. Akulanto nje ethengekayo. I-transport iyabiza kakhulu. Ukudla abantu sebesidla nzima, baphila nzima kakhulu ngoba le mali esetshenziswa elizweni lakithi ayisathengi lutho. Abantu sebephila ngemali zamanye amazwe, kubi kakhulu kwelakithi.
Unkosikazi Nesisa Mathe osebenzela kwele Botswana ngomunye wabakhala ngokwehluleka ukuthola i-passport.
Umnyaka lo usiphelele kubi kakhulu ngoba besilesifiso sokwenza into eziningi nxa sifika lapha ekhaya njengokuthi bekuyiholiday. Kodwa konke lokhu akusenzakalanga ngendlela ade sikukhangelele ngayo, kungezizathu eziningi ezijiyeneyo. Futhi amaphepha okuthi ade sithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele silento ezikwanileyo, konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphuma isikhathi esinganani, kunzima ngoba ngeke ndihlale isikhathi sonke leso ngilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela, ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula. Intengo yangikhona iphezulu lanxa kulamaphepha. Izinto ezitolo ziyadura, izischool fees abantwana zikhwelile. Ukuthi kuzahamba njani, kuzazala ngomo nasazi. Kodwa esikubonayo ukuthi iholiday ibingasi holiday bekungamnandanga, bekulilanga nje ukuthi siyaphumula nothi ukuthi sithi siya celebrate.
Ikhefu lekhisimusi selidlulile, kodwa abasebenzela kwele South Africa eBotswana lamanye amazwe angomakhelwane bakhala ngokudula kwempahla eZimbabwe kanye lokusilela kwengwalo zama-passport. Bathi lokhu kuza kwenza ukuthi indleko zokuphindela emuva ziqanse kakhulu ngoba sokuzamele bekhokhe lezenkohlakalo ukuze bachaphe umngcele kungelabunzima. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingubathabile Masuku.